Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhla ka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathini abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi. Yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amaqweta abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi. Yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli zindaba kuthange ngenyathelo leli, izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela ikuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZANU PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha ipress conference ukuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Ayi simfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le-Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo ku-Congress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiyiwa ku-Congress nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babukomiti engabuyi kumhlangano ye-standing committee ubesele isikhathi nje engahlanganile kwile lebandla lonke obese ukutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhipheki eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezibonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani akusoze kumangalise mbayimbayi simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo.
Unkomisi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube sesike sezwa abanye njalo abafana labomzuri labo bekhala ngokufanayo. Bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha?
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli bukaPresident Monzora. Isintu sithi akugobolingela sici. Alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhu langalokhuya. Noma ngubani, noma nguphi umkhokheli kuzanu kuCCC nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinge ukukhala ngaye angakhala ngaye. Kodwa okuqotho okumele abantu babeyikwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zabo. Bekumele ekutshilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani. Manje khonoko akukhulumileyo lathi besikuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubono zindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khonale ibingasiyo yokulungisisa, bekuyindlela nje yokuthi umuntu achiyethele inhlabathi. Sizananzelela ukuthi ubabukomishi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula. Bazama ukwenza enye i-press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula. Waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owayengusosihlalo ekhangelelo lolo hlelo. So yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo, asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizwa ubuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi. Kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka engangako baba ukomiti bengakafundi ukuthi idemokrasi isebenza njani. Ayisebenzi ngokuthi wena ufunani, kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani.
UMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu?
Yebo, siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwe-president lona lolo luka-2023. Uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile wonke ama-paperwork osemelele nje ilanga le-nomination day. So ubaba uMonzora uyabe yi-presidential candidate emele ibandla lethu le-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Namuhla lusuku lokugcina olwabekwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuthi idale le-Parlamente libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na limali. Ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho iyona elamalunga ambalwa nje ihlafune loludaba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe limali okuyinto ecunule abamabandla achiyeneyo agoqela abe-CCC labezanu-PF. Akucaci ukuthi Constitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi. Okwezelo ludaba emthethweni laba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise limali. Umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yePhalamende bona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe limali. Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000, kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000. amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSibanda endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USibanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labana babetshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi bekonteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisa uba uGawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sese sikhuluma ngokuthi kathi vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hhayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hhayi abantu abandilizweni kuleyo ngobani lasiya sikhuluma i-politics ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyi enkulu kakhulu abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngokwabantu abanothileyo kuphela abalezimali. Kumele kube ngokwabantu bonke ngitshela abayanga abamele bencintise benelise ukuthi bancintise kube ngumlandi wahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers emele isebenze emsebenzini naleyo. Kuleqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolu thumba olalutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So awube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akulunganga lokhwa. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali awuzami ukuthi senze shote nje kwayathini ivalele abantu lana. Hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana nomtengo ephezulu yalezi nsuku engeneliswa ngabantu. Intengo iphezulu imali yemithelo leyi ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho Gawule.
Yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti veleni ulandani emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edale lePhalamende iZanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ekufane enjalo iZanu esifake khonoko. IParliamentary Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engama-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana endiyana aright. Abe-opposition bebethe hatshi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepharliamende sazama ukuthi hhayi sibuyileke leyo ripotile ekutheni phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi naba bantu laba abathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasikhambi ezinjalo bakutsho ngaliphi kwezokuthi sonke sizwisise bakuvimbile.
Izanu
PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, kolapho-ke uSibanda baba Gawule yamuze yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo enaleyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizana la aphezulu vele ayachama ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunyintisa umuntu oluthi kulilungelo lakhe umuntu wonke ukuthi anyintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa esikuyanyintisa ayehluleke ukuthi anyintise nxa ukuthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuthi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi laye ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlela ukuthi yaphansi ukuhlanganisa zobe izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent ayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
uvala khonapho-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ephalamende njalo ulilunga le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo einsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya esithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sawubonani uStudio 7 basakaza wakhe. Siyabonga ngehlelo zethu elisipha zona imihla ngemihla. Awu amhlophe shuwa namtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe ithuzi njengoba linjalo. Hayi khona ensukwini yathi into isegcekeni noma iyiphikise iyiphikise namta uyavuma siwile ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu.
Isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo-live talk mbona ingani ngesinye isikhathi esiphonga ukuphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokhu eliphinde into yodwa ividiyweni nxaze liyidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku-social media nxa lingila kumbe okunye kokwenza kungabe ngcono li-chime music kulokuphinda into hayi i-live talk lingayibuyeleli nxa 30 minutes sezitshayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi nilalele kuphinda indaba engibengizilalele futhi hayi mina ngampasa kakhulu ama-corrections hayi angiwafuni.
Sanibonani sesakithi sangomthakazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe ezimathanda elizweni lakithi ngicela ndlebele hlangana mthakazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana ukuze encane buya phansi ejoloshe.
Angibingelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju. Umfoka Ndlovu lo ekhaya ngokudabuka ngisinkaba yezwe eMasase kumakhinda. Ngimsakaza ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela ukhulu uMgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabashiye ekhaya phinde ngengasekhaya futhi gogogo ukuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlodla lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu Nkosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngokunjalo siyabonga.
Yey, 2007 siyabingelela linjani lani khona ngapho
Hayi, thina siyajabula ngokuthela indaba ezimnandi ezilamaqinisa eziphethe uhlezi lwazo zonke. Hayi, lokho esikuzwa ngapha utatri kugadzira migwagwa, amakliniki ngapha egadzirwa lita abantu zimali zethu.
Ntunga uvuka njani lapho? Uvuka njani budomkhulu? Uvuka njani budomkhulu? Heyi madoda, akwenzakala kwelethi lizwe kunzima madoda, kunzima kunzima. Bese sicela nje siguqa phezulu, sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona laba bantu bezana abatwamba bakulwimpo. Okokuqala iqale ngaye siwile upresident ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa. Nkosi yami, hayi mna ngakwazi ukuthi sihluphile thina umtshalalo bantu benkosi, asisakwali ukuthi senzeni. Sicatshe ngawo usikhala nangu ubolele ejele ngumnangakho. Hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, kanti ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi? Asisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngali zanu PF. Hawu madoda, kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sesiwuthetha umbuso madoda, abantu bengakhali, obaba uGawule bengakhali, oJuma bengakhali, omnankagwa bengakhali, ngoba nabo basazobona.
Studio 7, Studio 7, salibonana enkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Heyi, ha siyasizwa indaba mpela abaphawula, abaphawulayo nangama-voice note. Heyi, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Zikhali. Heyi, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into eyenzeke kuwe. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathe wavalele ejele ngapha enganacala. Heyi, hayi, umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Impela namfuna ukukhuluma amanga, abantu bezani PF liyasihlukumeza. Yazi namasizwe into ezifana nalezi siyahlukumezeka kakhulu emoyeni, siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele, ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambi siye ebail, but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo. Kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho, ingalo yomthetho isebenza kanjani. Uma kunjalo usuke ungasazi, niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu. But anyway, kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe. Ube niqhawe yena ngithi, kodwa engakutsho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko, because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo njalo. Bamayele nokuthi akhiphe imali isibambi sosebheli. Hayi, eZimbabwe kunzima, kunzima kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Kuyadumaza kakhulu ukubona uJobu Sikhala ehlupheka ejele evalelwe okomnyaka wonke, okokuthi akusela le nhlansi yokuthi uzaphuma evumele abantu bakhe labo abafelayo lamandla ejele, ngoba soze kuyokhetho elokhu ephakathi. Izanu PF ayibonisi lokuthi izomkhipha noma nini. So uJobu Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu, wabotshelwa ukukhulula abantu since soloko bavuma iphathi yabo isaseyi-MDC kuze kuye manje. Yi-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabweni ngabe ayakhululeka emaketane nezanu PF la khona. Kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfaka entilongweni, akula lo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJobu Sikhala nde kumele akhitshwe. Abantu bezanu PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJobu Sikhala kafele ejele ngenxa yokuthi wayefuna ukukhulula amaZimbabweni. So la amaZimbabweni ayakubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJobu Sikhala ulungile afele ejele, kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu. Ukuthi icala kaJobu Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela, indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe bahlukunyezwa izanu PF. Yena ebhekile kuphela nje uJobu Sikhala ufela lokho nje, noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lavala phela. Abantu bezanu PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJobu Sikhala kungaphansi kwesandla sabo, ngoba noma bekhuluma bathi uJobu Sikhala ufanele efele ejele, mina ngazi bakhuluma ngani. Abantu bezanu bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalali icala, kungalabo abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7. Siyabingelela emagubeni wano mhlaba sithi zinyani lesilo sizinyama sikamthwakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana, bengiye kumali mami le Cholocho. Hayi, kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi ukuthi imali lizwe banele ngela mali, ngoba le nto ayisebenzi sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi abo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika lulokhe lusegudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha buchapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcinele ezingwalo buchapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi uyahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kwele Bhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ukuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezintambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezizinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi kubonakale inkohlakalo noma ngithi kubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe lezi ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe acine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlawumbe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlawumbe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlawumbe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo sake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela bayaxova laphana eminyakeni alidlulileyo sake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okwakutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababize ngesikhiwa sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo asingakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu EMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala kukathi nxa sisiyakhangela abanye labo abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa ke ngesikhathi sikaDonald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abezinye izizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kwele Bhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lethani ndinophumula zina langu ndintunga milinkomo lichone kuhle.